udabalo lwe-draw seasonship babukhande luyinto ejabulisayo kakhulu, okuyinto abantwana beZimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethengiswa bethengiswa ukuthi baza kulungiselwa lokho njalo kuzenziwa ngesiphangiphangi, kodwa kuhlale isikhathi eside abantu beZimbabwe belokho belindile. Ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana beZimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni laseZimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebabhela ilizwe leZimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo. Kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphi phakathi kwamazwe kuhlalise yibo abantu ababhizi bethumela izinto eZimbabwe okuthengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi, athengisele ukuthi abantwana beZimbabwe akabakhahleleli phandle, kodwa abantwana beZimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele, abathengisele uthando ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo. Kuyinto eqakathekile ezifili kakhulu ukuthi i-transition bayilungise iphuthe indima yayo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote?
Nxa kungabe kulungiswe indaba ye-dual citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusekhona okuye okungenza uhulumende anqabele abantu beZimbabwe ukuthi baphrakthize ama-rights abo bengabantu beZimbabwe. Nxa bekwenze lokhu ngibona engathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma useye wayiqabanga indima yokuthi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota. Okulilungelo laye wonke umuntu oyabeka ukuthi une-citizenship eZimbabwe.
Lona lolo udaba lwe-dual citizenship aluseze na lalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhadalisa imithelo yama-taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe i-citizenship?
Babugande, ngitemba ukuthi kungiceke ukuthi imali okuthiwa imali ye-tax, imali ye-tax yimali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo. Abantu abakuvisise kulukwana, kunezimali ezemithelo esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokhela ngibona kuhlukile. Kodwa-ke umthelo wokuthi ngingaze vula ukubhadalisa i-tax akusoze kube yinto abangayenza. Nxa befuna ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyafana ukuthi babanikeze imisebenzi. Umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe eZimbabwe wasesiyasebenzela phandle, kuyukuthi waqhatshelwa eZimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo. Kodwa-ke nxa kuwukuthi ungazange waqhatshelwa eZimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabe ubhadala i-tax. Nxa bengathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe enye i-tax kuyabe kuthengisela ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana beZimbabwe, kodwa sibe ngathi bayaxobodisa kakhulu.